Balele umama uJustice Chikumba simtshela ngokuthi kulabanye abantu abazenza ama-CIO ensitha angekho emthethweni okuthiwa yifaz ehlukumeza abantu njalo sithatha umsebenzi weZEC izincoma yona isithi balamandla. Bathusela abantu, babhala inamba zesithupha wonke umuntu obuya ku-registration center ilizwe jikelele ku-10 provinces. Njalo sichasisile ukuthi amaprovinsi wonke kulabantu abaswelakalayo, abanye baqala bakhutshwa ezindaweni abahlala kizo eseduze belahlelwa khatshana kwamanye amaprovinsi noma kwezinye iziqinti. Egogwe kulabantu amabizo abaqala ngo-M, ama-wards wonke kabalawo lawo amabizo aqala ngo-M. Sinanzelela futhi ukuthi kulabantu abasebenzisa i-BVR leyo esearcha efonini *265# iza kubikela ukuthi wena urejistiwe endaweni ethile ikhuphe amabizo akho wonke njola le number zesithupha le address, kodwa uthi sufika khona bakutshele ukuthi awulabiso. Okunye okusimangaliseyo yikuthi abantu abavota ngo-2018 abanye bavota lonyaka ngama-by-election khathesi sebedinga amagama abo awazuzakali ku-voters roll. Into le itshengisa ukuthi iZEC ilahlekile kakhulu ngoba ayilandeli iConstitution le-Electoral Act. Ngalokho sibacebisile ukuthi kufanele kube lomhlangano masinyane silungise izinto lezi amicably, silungise ngoba okwakhathesi sifuna ukukholwa ukuthi baphambanisile abenzanga ngabomo. Akuhlalwe phansi amabandla wonke lama civic society sibone umhlahlandlela ukuthi kungalungiswa lokhu kanjani, ngoba isikhathi sokutshelana amanga lokusolana asisekho. Sifuna ukuthi sihlale leZEC, leCivic Society, lama-church, labanye bonke abazizwa bephathekile ngoba iConstitution ithi wonke umuntu lemvumo yokuvota. Sesibona abanye abantu abathwa ngabefazi abasebehluthuna amandla eZEC, yona iZEC izalwa yiConstitution. Sibona konke lokhu bazama ukuhlukumeza abantu, abantu kona bezakhalala benze umathanda. Yikho ibandlaleni sithi cha, lokhu kungazala idonki ingazala inkomo. Siyafunga ngoba sesibona ukuthi kulabantu abazipha amandla angayisiwo. Siyabonga Zulukandaba ukusihlomisa lisipha imfumba edezifihlwe iZEC besenzela ukuthi abantu bakamthwakazi labakamambo bangavoti. Yikho konke lokhu sibona ngani siza kulungisa. Sifuna i-free and fair elections masinyane. Siyabonga.